Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-9 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amapholisa kawabophi abasekeli bebandla le-ZANU-PF abadala uDlakela.
Indaba ekukhona ukuthi kazama uhulumeni ukuthi indaba le ayibambe isisemasini akhuze abalandeli bakhe laba.
Ibandla le-MRP lithi ukufaka amatitshala angazi indimi zesigaba lapho abafundisa khona yikho okubangela ukuthi abantwana besigaba seMandebeleni bengenzi kuhle emhlolisweni.
Amadonga ebhinga befundisa neKwaranganga, amakhalanga ePlumtree befundisa neKwaranganga. That's the concept of the devolution of power.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF sithi akusiloqiniso ngoba lolu daba solwalungisiswa.
Indaba esibonwe ukuthi iqakathekile kathesi wonke umbalisi wonke othathwayo uthathwa evela esigabeni sokuqambile lokuzokwenzakela. Siyabona.
Sinengxoxo loSenator Khalipani Phugeni ngohlelo lokuhaba izigaba zokuvotela olwe delimitation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lithi amapholisa kawabophi abasekeli bebandla le-ZANU-PF abadala uDlakela. Lokhu kuza ngemva kweDlakela olubonakale enkundleni zebulenjini okuthiwa lwaqhamuka eMurewa ngempelasonto. Abalandeli bebandla le-CCC abangamakhehla betshaywa ezibunu ngezigodo. Isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South, uMnumzana Ntando Ndlela, utshele lumsakazo ukuthi lalabo abenza uDlakela esigabeni sakhe kusenziwa ukhetho lwe-insiza laseMatobo belokhu bengabotshwanga, okuyikho athi kuzenzela kuzayenzakala kulabo abemurewa.
Yinto edanisayo kakhulu, yinto okufuze isolwe ikhondenywe ngazo zonke indlela ongazicabanga. Ukubona amajaha labafana lamantombazana angakana ethwele ingodo lenswazi betshaya abantu abadala, obaba labomama asebekhulile ukuthi bangabazala, yinto embi kakhulu. Sibonga kakhulu umuntu lo wenelisa ukuthatha ividiyo le uze umhlaba wonke jikelele ubone kuba lokhu esihlala sikukhuluma ukuthi bakithi abantu bezanu-PF basithwalise nzima, abantu bezanu-PF basitshaya basibulala. Asiqambi manga ngendlela izanu-PF ehlala ikhuluma ngayo sithi hayi ayikwazi. So kube mgceke ukuba izanu-PF ivele iyiphathe njani, ivele iyiphathe yababulali. Batshengisile ukuba bavele bale njongo yokuthi babulale wonke ingqengubani umuntu ofuna ukubaphikisa. Sathi sikhuluma ngensuku ezidlulile zama-by-election, eMatopo bayasitshaya, insiza bayasitshaya, eBhinga bayasitshaya, kwangani sikhuluma ngayisiye babeqa baphika bathi kabakwazi konke lokhu. Kodwa lamhlanje sokumgceke sokukhanya ukuthi izanu-PF ivele iyiphathe njani, iyiphathe yababulali. Kodwa isicelo esilaso thina njengebandla le-CCC ukuthi uhulumende yenze amapholisa enze umsebenzi wawo, umthetho uthathe indawo yawo. Bonke abephula umthetho kumbe ngabantu be-opposition kumbe yibo bona laba abavele bejale ukuyophula bezanu-PF babotshwe, ngoba kukhanya umthetho usebenza icele elilodwa, usebenza ukhangele uvikela izanu-PF. Abantu bezanu-PF basitshayile insiza, basitshayile Matobo, basitshayile eBhinga. Abanye sibazi sabaqamba amabizo ukuthi uzibani lozibaniwe basitshayileyo sibaripota emapholiseni. Kodwa lalamuhla sekuze kwaphela inyanga ezimbili ezintathu akula nto abayenziweyo, akula muntu ngisho lo yedwa owezanu-PF owabotshwayo abantu limokela besabaripotayo. Ingozi ekhona engiyibonayo kuzaba mhlana amalunga e-CCC kumbe amalunga e-opposition eza kuthi sokwanele, ngoba okwakhathesi umongameli wethu u-advocate Nelson Chamisa uqonqosela kakhulu ukuthula unxe ngama-supporters akhe labalandeli bakhe ukuba lanxa behlukuluzwa kanganani abazame ukuthi bahambise ukuthula phambili. Kodwa ngibone ngathi ukubekezela kwabantu kuzafika lapho kuphelela khona. Abantu bangafika esigabeni sokuthi sokwanele, sebetshaywe sokwanele, bachibilike babisele, leli lizwe alisoze libuseke. Ngakho yikho sikhuthaza uhulumende ukuthi into le katsha ibambe kusesemasinya, ngoba ngendlela abenza ngayo sikhangele lolu dlakela luqhubekela lusiya phambili amalanga okhetho lokhu esondele. So indaba ekhona ukuthi kazame uhulumende ukuthi indaba le ayibambe isesemasinya, akhuze abalandeli bakhe laba ukuba bame ukubulala abantu, bame ukuhlukuluza abantu, ngoba kuzaba ngelinye ilanga abantu bayaqala kubise, kuyabe sokungenye inkalato yembuzi elizweni lezesabe kumhlaba wonke jikelele. Sithanda njalo ukudlulisa ukubonga okukhulu kakhulu kumongameli wethu webandla le-CCC u-advocate Nelson Chamisa ngokukhuthaza abantu ukuthi bazibane lanqabe phakathi kokulingwa okungaka, kokuhlukuluzwa okungaka nsuku zonke. U-Nelson Chamisa u-advocate ukhuthaza ukuba abantu bazibambe nxa abantu bangahlukuluzwa, bakhuthaza ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi benze ukuthula phakathi kwabo lamalunga e-ZANU-PF.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South. Ibandla le-MRP lithi ukufaka amatitshala angazi indimi zesigaba lapho abafundisa khona yikho okubangela ukuthi abantwana besigaba seMandebeleni bengenzi kuhle emhlolisweni. Ngalokho ibandla leli lithi lizatshengisela likhonona ngalolu daba ukuze lulungisiswe. Sixoxe lomkhokheli wogatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga baba Chris Gande, thank you very much. Indaba ekhona ngeyokuthi thina ezi abantu be-MRP, abantu beMatabeleland, silesiqiniselo esokuthi ipasirate ephumayo ebantwaneni from grade 7 form 4 up to A-level kune-contribution ye-language barrier. Ngasikhuluma nge-language barrier sikhuluma ngokuthi amavenda e-Beitbridge, amasuthu e-Beitbridge, amashangani ase-Beitbridge kabafundisa khona ngayo, amathonga e-Beitbridge befundisane khona ngayo, amakhalanga e-Plumtree befundisane khona ngayo. That's the concept of a devolution of power. A devolution of power asokukhipha izimali emakhansi idisiyanika amakhansi. A devolution of power embraces everything from ekuzalweni kwempukane, ekuzalweni kwenyamazane yonke. A devolution of power, i-language barrier esayikhiphela amakhiwo. Ukhulumani lo mntwana woku-ED, umuntu okhuluma isiShona, ukhulumani lo mntwana ograde 1 up to grade 7 up to form 4 umuntu okhuluma isiShona, ngoba ukukhuluma isiShona kumbe ukukhuluma isiNdebele, isiTonga and across ama-languages wonke akutsho ukuthi siyabe sifuna ukuthi umntwana enikwe i-explanation ekwanileyo. That would be in the translation of the mother language. That's the bone of contestation. So by violating the inviolable sacred trust of the people is one thing that is unfundamental, one thing that is undemocratic. Thina is i-MRP sithi no, amateacher esishoneni kafundise esishoneni. Awungeke wathi wena akusela ama-temporal teachers endaweni lapho ongazange yaka i-college. Kathesi kule wange teachers college ekhona ayila 2-3 years ayika graduate sabantu. Abantu baya abolisha ukuthi ama-temporary teachers engahambi anga-recruit eMatabeleland, ngoba bona eMashonaland they did everything in terms of tertiary institution, ama-colleges maningi eMashonaland. So thina sithi hayi, lokho ngakuyi ukuthi it's all about ukufa. Umnanga kwa must extend his prison cell. For example, inkayi ile 67 plus teachers abaqualified abangekho emsebenzini, bathatha imisebenzi yonke yama-teachers, ba-disempower ama-districts wonke, kasakwanisa ukwenza anything. Ama-teachers ahlezi, ama-teacher ayemployiwe eHarare. We are saying this is wrong. Thina as i-MRP singabantu bese self-determination. That's one principle.
Manje njengebandla lina lithini ngalokho?
So we are saying umhlaka 8 kahambe engakadeploy amateacher awesishoneni, kahambe yo extend amaje, kahambe yo extend ama amaris, ngoba sizinikele ukufa, sizinikele ukuphi. Amashona must be deployed emarondi, amashona must be deployed emzarabani. Lapha kithi we are demanding for the imagine resuscitation of temporal teaching scheme. Baba Chris Gandhi, we need a resuscitation of ama temporal teachers. Temporal teachers are better than umuntu obuye engakwanisi ukutolokela ukukhuluma ulimi lomntwana. Kungcono bebuye ama form 6 befundise primary. Befundise primary. In nonsense kamnanga gwaleyo ukuthi uleta ama teacher akhulume isishona lapha eMathebeleland. Kai paid in mhlaka 8 sivimbile. Ezi MRP we are steadfast angeke wasivimba.
Hello ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo umkhokheli wogatsha lwabatsha kubandla le MRP ubekhuluma icingweni le Studio 7 esebhinga. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sithinte isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Kudakwashe Munsaka yena othi lolu ludaba oselwalungiswa nguhulumende kudala.
Ngiyabonga abalaleli abathandekayo, ngiyabonga baba Gande. Lesi isiqokoqela sendaba indaba emnandi, indaba emhloko sibili ebe ihlupha esikhathini esiphelileyo. Yekelani ngiqale ngokuvuma ngempela ukubana yebo kube kulamateacher abevela endaweni ezijeneyo esiyafundisa lapha abangakwanisi ukukhuluma even ibala elilodwa elolimi lwendawo lenaleyo. Kuyinto kathi isenzwa ngomoya lowana okuthi sibantu banye, umoya okubambana elizweni, umoya ongabandlululi abantu ngolimi lwabo okuthi hathi wonke umuntu engahamba endaweni etshiyeneyo as long as eZimbabwe efundisa. Kodwa ke eminye eminyakeni ephelileyo kumbe ngathi kunyanga eziphelileyo abantu basukumile babanga umsindo bekhuluma imbangelo kumbe bekhuluma ama-points esingathi aqhakathekile, ama-points afana ngokuthi engafundisa njani umuntu nxa engakwanisi ulimi.
Manje lithi kwenziweni?
Ngikhuluma nje ngingalitshela balaleli ukubana uhulumende siwatshintsha ipolicy. I-Public Service Commission sisukela umnyaka ophelileyo seyafaka umthetho omutsha. Kulama-languages esithi khona ngama-small languages, indawo eziyabo Binga, isiTonga, labo Mwenezi, labo Bedbridge, labo Venda, kusicho kusicho. Kwafakwa uhulumende ukuthi akusela mbalisi owe primary ovela endaweni eyinye engaseyo isigaba leso. Lokho kutsho ukuthi amateacher wonke asethathwa eprimary athathwa esigabeni seneso, athathwa kudistrict yona leyo ngabantu abakhuluma ulwimi lwendawo lenaleyo. Ngingalinika umzekelo. Ngo-September ophelileyo amateacher aqatshiwe, bonke abaqatshiweyo bathethwe endaweni lapha abahlala khona kubona lawo ama-language city ngama-language amancane. Njengasebhinga inginike umzekeliso, kwathathwa kuphela abamateacher abavela eBhinga, eMwenezi kwathatha abavela khona le eMwenezi. Kodwa kulabanye ababalisi bokuthi uyabe evela kobulawayo kodwa sevele ehlala eBedbridge, labo labo bathathwa njengabantu abeBedbridge. So wonke amateacher asengena okwakhathesi awutholi lo yedwa ongaveli kudistrict yona leyo. So lokhu sokulungisiwe sokuyinto esebonwe ukuthi hayi eliqiniso ukuthi akusebenzeki. Kodwa manini ngicasise ukuthi usecondary yebo abaningi bavela endaweni naleyo, kodwa kulabanye abavunyelweyo abavela kwezinye indawo sitinga ama special subject, ama subject njabo maths o physics, labo bavunyelwe ukuthi bethathe kwezinye isigaba nxa kungela endaweni naleyo ama teacher akhona ukufundisa lawo ma subject.
Allo ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Udaba lokudwetshwa kakutsha kwezigaba zokhetho olo delimitation lusolwa ngamabandla phose wonke abalisa lelezanu PF athi aliqutshwanga ngokusemthethweni. Kwezinye izigaba ukufana lakobulawayo ziqhumanisiwe kodwa zasala lokhu zilitshumi lambili. Sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabingelela umsakazi ngibingelela abalaleli emakhaya. Unyaka omusha umsakazi onke labalaleli emakhaya. Udaba ongibuza lona ngesilungu ngathi it's a serious cause for concern. Ngokuthi mangabe ngempela kuyilokho abakushoyo ukuthi ukuthi i-report eyanikezwe umongameli welizwe ubaba uDokotela Mnangagwa i-report eyiyo efakwe kudala leparlamente ngolwesihlanu lolodlulileyo ifakwe phambi kwethu le report kuthiwa yi-report yezek kusho ukuthi yi-report nje efakwe ngendlela engabizwa kuthiwa i-false pretense bekungela qiniso kilo ngoba ihanjiswe kumongameli kuthiwa ngezek kanti ayiso yezek ngeyabantu ababili abezek yalethwa eparlamente kuthiwa ngezek kanti akuyona ezek ngeyabantu ababili nje so mangabe kuleqiniso kulokho silenking ngoba ngithe ngifunda incwadi ebhalwe nguprofessor Maduku ebhalela iclient lakhe uthe yena ubuzile umbuzo ukuthi le report njengoba siseparlament nje yireport elithritha njenge report yezeki noma njenge report yabantu ababili bezeki so sizobona impendulo yakho ngoba uthe yena makufika komvulo nje hlaka 9 impendulo engayitholanga uzoya ecourt inkantolo yomthetho so sesisokunenkinga angazi ukuthi ngubani olele emsebenzini ukuthi report ihanjiswe kumongameli angazi ukuthi kule ndawo ukuthi basayina bonke yini ovele inkathi eziningi kusayina uchairperson lo deputy wakhe osayine yedwa owathi angazi
manje ngokubona kwakho ubona kuyini inyathelo elifanele ukuthi lithathwe ngabamabandla aphikisayo
abamabandla aphikisayo okwamanje ithuba lethu likafiki ngoba le ndaba ayinani nokunamabandla aphikisayo le ndaba yindaba ephakanyiswe yi-citizen yeZimbabwe isebenzisa lokho abakubiza bethi ngama-constitutional right and in this case constitutional obligations as well ezokuthi uthi yena kulento engahambi kahle la kulento enukazantungana so sesithi ake nilike ukhangelisise lina beparlament makulehlula ngizoye court kodwa kukhona akusolayo so sizoyibuka le ndaba sibone ukuthi iphutha libe kuphi maybe njengamabandla aphikisayo singabheka ukuthi kahle kahle umehluko we-report le under question ukuphi lama report ake aphiwa ngaphambili mangabe kulomehluko kule departure in other words from normal practice kamele ukuthi ngempela bese sibamba ukuthi kukhona ngempela okungahambi kahle la kodwa mangabe efana ama reports ukuthi kamele sithi intervene legislative ngokufaka umthetho ukuthi no uma report maye kuyakithi kumele ebenzwe kanje kanje so that sithi seselaphe lokho osokwenzekile manje ukuthi kungaqhubeki kusenzeka sisiya phambili
lo ke ngusenator Khalipani Phugeni webandla leMDCT kodwa lapha ubekhuluma imbono yakhe ezimele okumanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izisebenzi zikahulumende sezamukele indlela entsha yokuholisa amatitshala ngokuthi abafunde okunganani yibo abathola imali eningi bese kusithi labo abasebelesikhathi labo besemsebenzini bazakhwezelwa iholo leli phephandaba lithi uhlelo lolu luyaqala kuyonale inyanga iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi njengoba izikolo zivulwa lamhlanje abantwana labazali bebeqokozela izolo belungiselela ilanga lanamuhla leli phephandaba lithi umsekeli womphathi ntambo wezemfundo eprimary umnumzana Edgar Moyo uthi uhulumende uzaqala uhlelo lokungabhadalisi abantwana besikolo kuyonale item okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7, Studio 7, Sanibonani, Sanibonani, Wanakulvami, Linjani, Linjani, Patatel Betwez in Davazin Nandi, I, WCPZipas on Azin Nandi, Sidas, Zizamalamaonte, Vagitel, and Tanadu into Mesel Pelamauti, or him to Mesel Lamin into Mesel in Davang, Zazan to Mesel, I, Nasa Pilas, Wana Julia, Aliana, Lampa, Juliana. Kumale lokhuluma hayi liyana sibi nabe intike impako ngibona kwami lapha laba bantu laba bachaya abantu bethu besithi vele abasoze bafa bavuma laba bantu ukuthi bachaya abantu ngoba bathunywa soze ukuthi bavume kanti sibali maza abantu benze nje so bayakwazi kuhle ukuthi ijedole oluzayo lolurongo lurongo manje bengisithi ngiqinisa bakithi labo sebethisisa ukuthi no abengazabe le ndaba labo bathiwa ngufakazi ukuthi hayi siyawina hey hayi ngeke siyawina bazijulele bekwazi ukuthi benzani kuphela bona amapolisa adile labantu labo kuphela ayikho into beloku ezithi zizawina ngoba bazi ubuhlungu babona labo ukuthi lapha sokurongo yikho besenze nje bafuna ukudla ngamandla ngodla ngamandla ke mabizwako abantu abakhuluma ulimi lolugoqekilelo bahlupha nje amadoda engenzisi so bachaya abanye abantu ngenye indlela enje so olright bendimfaka umbono wami lapha ngiyabonga nkomo ngiyabonga jonga thank you bye-bye
abantu bakithi mabayeke ukugxekana ukukhombana ngemini kuthiwe i-MRP yezaphu CCC or MDCT sonke singama-opposing party asibambaneni siyeke ake sibheke isimo okwenzakalayo abantu bechaya kangaka ukuthi ungowakuphi wakuphi zilongo chaka ungonanga we have to be against that kumele sibe against leyo nto ngoba manje ma uzochaya abantu abadala ngalendlela ijikizani takusibantu bayo abachawe labo bantu labo bechawe bebulawe sibone ukuthi izothini zana ntithi asibantu bayo kodwa ngabantu bayo ye asibambanene asikuyena ukugxekana kuthi i-CCC wadwadu wayi nayizami chaya abantu lithini ngayo linehlala ligxekana linanodwa kodwa nifuna umbuso ukuthi ube umbuso okhululekileyo uzokhululeka kanjani ngapha ligxekana nodwa izami izokuma kanjani or ibe namahloni kanjani ma izobona nalilwa lodwa naye ngeneleli chaye futhi kumele sibe against into yena le esi-against yona izanupiyefu kumele iphuma sayifuni ngoba ngiyabona ukuthi khona ma singenza kanje izoqhubeka ibusa and abantu bazobe qhubeka beshawa njengoba siyababona bachaye amavidiyo nanka yavela angithi baphika abade kubona abantu babo abachaywe ke nawo labo bantu abashawe abantu bebenezibindi ayikho enye into ezokwenzeka ilizwe vele angithi lathathwa ngegasi namanje malithathwe ngaleli lo gasi ukuthi kuzobulana abantu abashawa labo banalo yini igasi and ngabantu abadala esiyeni ukugxekana thina sodwa sibambaneni sivoteni ma kuluziwe bethi basitshaya sibashaya ngcono okutshana okuyisibo
litshona njani Studio 7 hayi thina sitshone kahle kakhulu kuphela kulijabulela kho konke lisenzela khona khuluma ngosifana ngolebuswana enye into endithandayo kuyibonisa abantu lapha ngento ekhulunywa ngurhulumente wasezimbabwe kule ndaba yakhe leyathi yena abantwana asoze babhadale i-school fee izikolo ezisemareserve for one term lokho okuyinto kwakhe lokho akukhulumayo akusebenzi nikisi lokho akukhulumayo lobo yibumenemene bakhe othi kulo mntwana ongathi wena abantwana kababhadali i-school fee for one term but is one term esazi ukuthi uye emavotini amavoti akhona yayeyona e-first term leyo kwazi ukuthi ufuna ukuvotela erobha abantu into esegxekene ngaka akula nto esebenza la bantu bengakulaleli lokho so akula mntu indaba engathi ukuthi zifunde kufunde isikhathi eside iminyaka mbe 5 years abantwana besikolo bengabhadali i-school fee lokho akukhuluma yize neze kumenemene bakhe umnangagwa lo so azama ukuthena lo kutshela abantu amanga nxa ebhadalisa i-school fees akabhadalisa i-school fees nxa engabhadalisa angabhadalisi izikolo izikhul fee ekuqonde ukukhunta ezikolweni zisemareserve uyabona ukuthi abantu basemakhaya bayizijubhidi bazamlalela bathabele yona i-one term engalamsebenzi that is useless lokho akusebenzi abantu bengavumela into zikamnangagwa ebarobha abavote kusebanikile kungade bacuphela khona njengenkukhu okunenge lokade bayirobha ngakho abahambe emavotini behlukanela emavotini kuphela iqiniso bayalaza abantu and bayakwazi ukuthi abasiyarotha bakunjani and siyazi ukuthi abantu loba besapota izanu begijima lezanu babekwathi bafuna bakufuna kodwa kwalesi sikhathi ngaba uze baphume kwizanu kube le ngqubekela phambili elizweni lakithi ngabayevotele omunye umbuso kube lo mbuso orayithi ezimbabwe okhululekileyo lokho okwenziwa ngumnangagwa yisuseless akusebenzi siyazisapota into zikamnangagwa lokho kungcolile umbuso wakhe lawo akulanto asenzele yona vele empilweni. So abantu kabachiyane lento zikamnanga ngoba bavotela amanye amaparty azaparty izimbabwe ngendlela right. Abantwana bethu bafunde baphumelele bayethathwe ezibhedlela into yonke ihambe kahle ezimbabwe sishiyane into kamnanga kwa konyabonga kakhulu.
Yes, uJ7 ngiyalibingelela lonke lapha elikhona bakithi yeyiwen chuwa ngikhuluma nje nsejombe bakithi ngiqala ngokuthi khona hayi happy 2023 madoda singenile ngenile kodwa singene nzima ibona kunje ngendaba yomkhono mowelizwe madoda abantu nje babona abalezibindi bobaba labo mama abantu balezibindi okokuthi nje nxa kungeli ukuthi umuntu uzafakela ucwa laphana kungaba ingozi kuleli lizwe kukhona okungaba lotshintshwe laphana siyakubona kodwa into esiyesabayo nje laphana lugodo yisi ngamamachethi ayabisetshenziswa i-ruling party imkhonto njani njani le mbhobho lamapolisa lamasiya yiwo lokhu oviyasi i-ruling party kade siqalisile ukukuzibenzi kodwa yekela ngithi khona kumfana lo wetripusi oyelo lo chamisa chamisa mfana wena wena mfana wena lo muthi wena into ele yonke besingayibona kodwa ngokubuya kwakho kute kwakanye ukuthi mfana wena lo muthi wena mfana wena uwedwa wena kodwa laba bangazi bakuthini bachaya abantu bathini kodwa umuthi wakho abafuba uthola ngowakho wedwa umuthi awunikwa ngunkulunkulu ungu-1 usesizwini sikamama uphuma vele wawuzivelisa ukuphethe ezandleni zakho mfana mfana wemshunga iwe tikutoziona 2023 mfana pana kubuya kwansi ukwenzakala inkalakati yolido lapho so mfana lapho uhamba khona qaphela lapho uhamba khona odla khona qaphela lapho ulala khona qaphela ngoba itimu ikumakile izani PF ayikhona ukukudlala ikumake lokhuyana kokukumaka kanye kanye ukuthi ngenza sibili silly mistake khonapho uyangena phansi lapha so please zame uhamba kuhle mfana
sanibonani sanibonani bantu bakhiphikinjani ngezindawo ngezindawo sakubona lokho okwenzakala elizweni lakhe kodwa akungapheliwe kuyahlola likwenze bomnankagwa labojoseph juma labochiwenga nabo gawule kusalivumela likwenze kodwa one days one day and alikho ilanga elingafikile kuzathi kunje ngelilanga silingcwaba silimbele abantu becelebrata abantu bakhathele yini abantu bakhathele ngani bantu bezanupf galila ncedo liyiziphofu lihlukumeza abantu libulala abantu kuzolufica ngelinye ilanga labantu balaba ehlala libabulala ukusana malanga basezovuka bezilwele ngoba lapho eseliya khona selidonsela ukufa ngeke lisabuyele emuva selisiya kufa lina lapho eliya khona uzolifica kuphela ukufa babulalela abantu liyenze lokho elibenza khona kodwa one day one day sikhathele yini sikhathele yini abantu bezanupf kambe abantu abangatshintshiwo abantu abalomqondo nalala selokhu babulala abantu lamanje lokho abehlukumeza abantu katilikuthi abantu beyenzeni abantu bephile ngani abantu bephile njani elizweni ngoba lina kalila ncedo phela lapha and manje umthetho vele awusekho total elizweni lakithi ukuthi kwenzakalani elizweni buka nje ukuthi elizweni lakithi kwenzakalani akusena mthetho lapha into yonke sifiva abantu bezanupf sifiva amasela
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318
Master KG featuring Indlovukazi. Besiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.